mina owazi kwami ukuthi lokho esimelele isithebi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresigna, ngichekile phaya kuphathi kakaresigni, sila kucouncil kakaresigni. Usitolofe sas ukuthi eresigne as udeputy mayor and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakoBulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi, kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansila wabuyela esikhundleni?
Ovotela imithing yakhona ngihambanga kiyo, ngadinga u-provincial spokesperson, I think nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangikhona ngoba mina bengekho. Kodwa mina engikwaziyo from a party position ukuthi yena utshele iparty ukuthi ngona uzaresigna, so sisamelele incwadi yangikhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloko ongazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi, akula ngenxa ukuthi nga uthe ngona nakasoke resign, nga ngithi ngivumelana nawe. Ngokubona kwami yena uvumile lokhu iparty yangicela ukuthi ekwenze ukuthi uzaresigna njengo-deputy mayor.
Ngalokhu utsho ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunanzi njengebani?
Njengoba ngitshilo mina bengingekho, I think u-deputy spokesperson wakuBulawayo ade khona ubethatha ama-notes, I'm told, angakhulumi laye. Njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samcela ukuthi resign, incwadi yayikahambi kusithi wona ku-council la kithi ngapha e-national ayikafiki, kutho ukuthi kaka-resign, kakayenzi lokho wacelwa yiphathi.
Udaba solungaphi kathesi olukameya we-Victoria Falls lowe-Thegutu lama-council?
Nxa umuntu esuspendwa, incwadi yangkhona iyahamba ku-National Organizing Committee, yiyo ezobabhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi i-suspende abantu laba using i-disciplinary committee, and then after that indaba yangkhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So ise indaba yangkhona in between i-province le-organizing committee.